Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso eziqondisa inhlelo zamapensioni emhlabeni wonke jikelele owe International Organization of Pensioners Supervisors IOPS Global Forum owenzelwe eVictoria Falls. Lumhlangano wenziwe ngenhloso yokuxoxisana ngamanyathelo angathathwa ukuze uZulu athole inzuzo yeziginqo zakhe azisebenzela impilo yakhe yonke lapho esephela amandla umzimba ungasavumi ukuthi asebenze. Uncube uchasisa kabanzi ngenhlupho ezibhekanela labo asebethatha umhlala phansi.
91% of sub-Saharan African workers do not save for old age.
Inani elifika 91% lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika kalibeki esikhwameni imali zokuzilungiselela okuluphala. Yikho bezithola sebesehluleka ukuthola indlela zokwenza imali okokuthi lanxa sebethe baguga behluleka khona ukuzelaphisa. Loba kunjalo uhulumende uzahlala esengqobeni yokubona ngokunakekelwa kwalaba. Ngikhuluma izolo nje silobelane izivumelwano lohlangothi lwe-African Union ezimayelana lokunanzwa kukaZulu kugoqela lalaba asebekhulile.
Uncube uqhubeke esithi ukuze babonise ukuzimisela kwezimba kulolu daba lwamapension sebethule umthetho omutsha ngaphansi kwesigaba se-Statutory Instrument 162 of 2023 ozabona ukuthi wonke uZulu owalahlekelwa imali yakhe ngomnyaka ka-2008 lapho isisinda sedola lelizwe saphenduka saba yize uzathola imfanelo zakhe. Umnumzana Lloyd Gumbo, isikhulumeli sekomishini ebona ngezamapension e-Insurance and Pensioners Commission, uchasisa ngokusebenza komthetho lo.
From 1 October to the end of December, ama pension funds kumele bayenze ama calculations ebabona ukuthi ubani kumele athole imali, ubani kumele athole imali. So bengabona ukuthi uzibani kumele simnike imali, sebeletha ku IPEC i list yakho na ama compensation plans ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi u right yini abakuyenzileyo, bakalculate kuhle yini. So thina siyabe sile 1 month ukuthi sikhangele konoko, then singabona ukuthi hayi abakuyenzileyo ukuright akula problem bengaproceed ukuthi babhadale. I-pension fund iyabe isikhangelele ukuthi ibhadale within 30 days.
Omunye wabakhangelele ukuthola inzuzo yeziginqo lezi ngumfelokazi unkosikazi Regina Khumalo weWange, yena owatshonelwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2012 esebenzela inkampani yeZimbabwe Grainberg. Uthi loba walungisa amaphepha ukuba asale ethatha iziginqo lezi kodwa lokhu akusafikanga ndawo ngoba ethi watshelwa ukuba inkampani le kayisela mali.
Imali engayisizwa lapho was 1,000. Azange futhi baphinde benginike imali. Ngithe sithi ngihamba babethenza behola ngemva ngenyanga. Ngithe sithi ngihamba bathi ayikho.
Umfelokazi lo uthi ulokudideka ngalokhu, engeza ukuba kakwazi ukuthi imali ingangena umswenya nje kungabi indaba zalutho.
Okuyinto kwakhona lathi akusiphathi njengabantu abesisehlupheni. Angitho, ususwela nokuthi ubambe ngaphi, vela sila ngokubamba. Imali le ayimele ukuncede ayisaphumi sokuthiwa yisefu. Njani, ingasekho njani. Ayisekho njani, mina ngingakafi.
Ingcwethi ecubungula ngezamalungelo kaZulu umnumzana Efincube ekunhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association ephendula kumthetho omutsha lo, uthi wokwenza iningi lingabi lamapensioni kuleli simo sobuyanga abaphakathi kwaso ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Bonke nje abantu abadala ngokuba mdala abe le mali ayizuzayo, yikho kuza kwenza ukuthi abantu bagcinakale ngendlela ehloniphekayo, ngendlela elungileyo, hayi lokho esikubonayo. Kanti ke futhi kuyadingeka ukuthi ngiswe into le isibona njalo nje yokuthi imali yabantu bayayifaka emabhenki ivuke kusasa ingasela amandla isiphelile, kumbe uhulumende seyithethe seyebile, kumbe siyebiwe ngamabhenki njengalokho sike sakubona emuva le.
Abe Insurance and Pensions Commission bathi umthetho omutsha usungulwe ngemva kokunanzelela ukuba manenge kakhulu amankampani aphule umthetho wamalungelo ezisebenzi zayizolo, ngakho kufuze bekhokhe ngemali yakuleli eyaphandle kumbe okubambekayo okufana lezakhiwo zaleyo nkampani. inkampani besithi banengi iholo labo eselaba yize loba kunjalo bathi uhlupho ababhekane lalo njalo ukuba ezinye izisebenzi kazisondeli kubaqhatshi ukuyathola inzuzo yazo besithi kunje bahlezi phezulu kwezigidi zemali ezingabikwayo lokhu kugcizelelwe ngumsekeli kanobhala welemelika kuhlangothi lwezisebenzi umnumzana Ali Khawa othi labo babhekane lohlupho lunye ngembangela yokuba kabalandeleli amankampani abawasebenzela besesebatsha ukuze bethole imali zabo ngokugcweleyo lomhlangano uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Entrenching Retirement Security in a Challenging World ubukhangelela njalo ukuba kudingwe indlela zokuphathisa labo abasebenza beku-informal sector ukuze labo bathole inhlelo zokulondoloza inzuzo yabo ezabagcina kwelakusasa ngimele istudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.